amadoda esintwini ikakhulu njengabo Paul Swela baya gadla mpela ngezikhasho ezinkulu ukuthi kuzwakale ukuthi le ndaba yokubhujiswa kwabantu besindebeleni ngegugurawundi yindaba elokhu isalenga emoyeni esadinga ukuthi ilungiswe njalo inkokhelo yayo izokuba yikuthi umthwakazi aphiwe uzibuse wakhe. Yebo, abetshabi bayaphendula, iningi labo babonisa ukuthi bavumelana nokuthi lokho kwenziwa nguhulumende kaMgabe belabomnangagwa labo Sekeramayi labo Chiwenga bekwenza bebhubhisa isizwe sesindebeleni ngabo 1983 kusiya kubo 87, yinto nabo abavumelana nayo. Yikho ke engakutsho mina ukuthi inkulumo enjengale kumbe imibono enjengale ebonisa ukuthi abantu besifoneni mase kufika entweni enjengegugrawundi bonke bayabuthana baqoqane bakhulume ngazwilinye babonise ukungazwelani labantu besindebeleni kulokho kwabehlela ngaleso sikhathi. Yikho-ke inkulumo ezilethwa ngabantu abanjengabo Paul Swela besithi akuhlukaniselwane imiganu, abanye baphakelwe bodwa nabanye baphakelwe bodwa, ngoba amazwela avele athi ethunjwa ngabamhlophe ngo-1890 nango-1893 kuhlukaniswa iminyaka emithathu, avele ngamazwe amabili ahlukeneyo. Yikho-ke ngithi-ke mina ngibona sengathi labo abathi umthwakazi mawuhlukane namanyala asebuchabi kungathi impi yabo bayiphake ngeliphezulu kakhulu. Yikho-ke ngibona sengathi bangayinqoba ma beqhubeka ngaleyo ndlela.
Singathi uhulumende uluphethe njani lolu daba, uhulumende lo ozithi mutsha, ngoba sibonile izolo likabula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi udaba lolu luzaphethwa ngemfanelo, kuzagejwa amathambo angcwatshwe kutsha.
Awukho umahluko ophakathi kukahulumende kaRobert Mugabe nohulumende kaMnangagwa, into nye. Kanti angithi bebekwenza bendawonye beqeda abantu besenza umbhuqazwe, uMnangagwa benguye uminister we-state security, uMgabe kunguye uprime minister ucommander in chief engumlawuli webutho. Yikho ngithi umahluko kawukho. Yebo, uMgabe wathi wayehlanya wayephambene ngaleso sikhathi. UMnangagwa uthi konke lokhu makuthanyelelwe ngaphansi nje kwesicabha kube yinto ekhohlakalayo. Abesegijima abutha abantu abazokuba yizikhothamathe zakhe, azama ukuthi avumelane nabo ukuthi kubuthwe amathambo abantu ababulawayo afihlwe, bavale abantu amehlo bababhade ngodaka, kube sengathi indaba ilungisiwe. Besitsho besithi mfe, yikho-ke asimelanga vele simlalele uMnangagwa noma engaze afika akhuluma fekethe athini. Lindaba asuze sitshelwe nguye thina ukuthi siyilungisa njani, njalo asuze sitshelwe nguye ukuthi iphelile. Akukho le tshabi elilodwa omele isitshele ukuthi masiqhubekele phambili, simove on, ngoba umuntu olecala ngeke akwazi ukutshela lo amonileyo ukuthi axole noma ayiqede kanjani indaba. Akukho lokho. Yikho-ke sizokwephulela isikhuni endlebeni, siqhubeke sisilwa ngendaba yegugurawundi size sifike lapho thina esisuthiseka khona ukuthi okwamanje sesihlawulekile.
Kungabe kuliqiniso okuthiwa ngabanye ukuthi mhlawumbe abanye abangasibo besindebeleni bengabe bekuthakazelela okwenzakala ngesikhathi segugurawundi lanxa bengekho kuzanu PF, ngoba nanku phela babe belokhu besekela udaba lolo, kumbe besithi abantu bekhohlwe ngalo.
Igugurawundi akusiso senzo sokubulala ngezibhamu nangemihledla nayo yonke into lesasiyibona isenzwa ngabo 1980 kuphela. Igugurawundi isaqhubeka nanamhlanje ngoba abantu besindebeleni bancitshiwe amathuba okuphila, bancitshiwe amathuba obukhokheli, bancitshiwe imisebenzi, bathathelwa umhlaba, kusetshenziswe uhlelo lwe-land reform ukuthi kuzongenelwa ku-invade i-materialand, kuthathwe izindawo ezibalulekileyo futhi ezi-strategic ezine-economic value. Njengokubona nje ukulwisana okwaba khona okube khona kulwisa indaba yasentaba nduna nezinye izindawo ezinye abonyama endlovu ebubi kuphi nakuphi lapho kuthathwa kwahlaliswa khona abantu besitshoneni ukufisa komuntu wesindebele nokufisa komuntu wesitshoneni kulamazinga angalinganiyo ngoba wesindebele uzophelela ekuthini abe ngu-vice president kodwa wasesitshabeni yena uvumelekile ukuthi angafika enqongweni yamayeza khonoku kuyakubonisa ukuthi asamukelekanga kuleli lizwe ukuze sikwazi nathi ukuphefumula kahle sikhululeke sikhuphe umoya kuzomela ukuthi siphume kulelazwe okubizwa kuthiwa iZimbabwe sizimele sibuyele lapho esasivele simi khona ngesikhathi abelungu befika uma umuntu ezokukhulumisa ngesitshona athi uma leyo nto oyifuna ungasasikhuluma ngesitshona awusoze uyithole noma umise emgwaqweni kodwa lokhu udriver kufuneke lokhu nalokhuya uma ungasakwazanga ukuphendula ngaso isitshona omnye umuntu okwaze ukuphendula ngaso adlule wena ongasaziyo kutholakala unamacala abunjiweyo nje usutshengiselwa khona ukuthi uyala wenza uyitshabi sesifikile isikhathi sokuthi umthwakazi avuke abe yilokhu ayikho khona avuke umqholoha abonise wonke umuntu emhlabeni ukuthi asisosizwe sokufuywa thina watsho njalo usomabhulana dlodlo ngesikhathi uRose ezama ukubenza izinja wathi kungamana siphele sonke kungabe le ndebe lilodwa elizosala kulokuthi usenze izinja asisosizwe sidalele ukuthi sibe izinja thina
okuyikho okungagqiza lolu daba lalokho osokusangethabechabi osokuqhamuka ebantwini
mina ngithi isiphetho sendaba yeGugraund sinye isiphetho ngikuthi kwehlukanwe siphume ezweni laseZimbabwe sibuyele sibe ngumphakazi ozibusayo ukwenzela ukuthi singaphinde futhi sizwe izigi zabantu beGugraund singaphinde futhi sikhunjuzwe ubuhlungu esike saba phakathi kwabo ngabantu abakhuluma ulimi olwalukhulunywa yilaba abasiqedayo ngeGugraund singaphinde futhi sibe sesimeni lapho esidlala khona izibindi singazi ukuthi kuyini okuyokwenzeka sifuna ukuthi abantu bethu bahlale banabe bandlondlobale kungekho umuntu ozokudifinyeza inyawo ngoba ispace esikhona ngesabechabi senzela ukuthi nathi sihlonitshe emhlabeni singagcwali umhlaba wonke njengoba uzwile kunyanga lephelele kukhona ubugebengu bokudubulana eSouth Africa abantwana bakamphakazi besilwa ngabantwana abasuka ezweni lakibo behlupheka abanamaphepha abafundanga kumele baphile kanzima ukuze umuntu wesindebeni abuye athole ithuba lokuphila kahle kumele aphiwe ilizwe lakhe ukuze sikwazi ukuthi sidale amathuba azokwenza ukuthi umuntu wesindebeni aphile kahle yiko-ke ayikho enye inkokhelo inhlawulo imbadalo yeGugraund ngaphandle kokuthi umphakazi aphiwe uzibuse.